Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlaka 24 kuMabasa 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla leMDC kobulawayo esandakhethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Silongqoqo losomlomo omutsha wesigaba sakobulawayo uMnumzana Swithan Chiroza.
Asikuyeki konukane eunjani ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yisani. Lokhu asingazange sikwenze. Yikho bona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha, atsho ukukhokhela obekethisa izinto, obekethisa ukuze isithi iqine ithathwa yisani mpilo.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje kukhangelelwe ukuba lemihlangano yabo somabhizimusi.
Sifuna abantu bebuye bezobona iVic Falls as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwa-provider thina njenge-VFM and allocation.
Kuhlelo lapho esixoxa kona ngodaba lwegugurawundi sixoxa lo nkosazana Sinikiwe Ncube weBhalagwe esigabeni seMatabeleland South, yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985.
Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali, asilakusasa lethu, asilalithe, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalithe, esisebenza zini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ikomiti yebandla leMDC kobulawayo esandakhethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga aleli bandla ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Isigaba sakobulawayo sihlala singesithathwa libandla leMDC kukhetho, kodwa kukhetho olusanda kwedlula olokudinga ukansila weCountry Park kunqobe oZANU-PF kulaba mele ibandla leMDC ababili. Kuthi kukhetho olwanyakenye kwaba yiso leso, isigaba sebulawayo South saya kuZANU-PF esedalele ephalamende. Sixoxelo somlomo isigaba sakobulawayo kuMDC uMnumzana Swithan Chiroza sambuza ukuthi macebo bani abalawo njengoba besandakhethwa ukuthi isigaba sakobulawayo singabi yiso esitshona sithathelwa isikhundla libandla leZANU-PF ngenxa yamabandla ancintisanayo evela kubandla linye.
Bembona ngani into ebalulekileyo yikuthi kukhulunywe ukuthi li-province iza vise kanjani iBulawayo South, ukuthi iBulawayo South ibe yi-six elokhuzeni ekhutshwa yi-MDC, angithi ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, ukuthi iwadi 28 ehluthunwe yizo ezandeni ze-MDC anje iyabuyela njani ukuthi ibe yiwadi ekhokhelwa yini i-MDC engaphansi kulokhuzenini kwe-MDC. Angithi bengicabanga ukuthi yinto eqakathekileyo ukuthi kukhanye ukuthi sokule bukhokheli obuthiyeneyo ukubambana ku-province. Ngithemba lokhana leso mkhosi sikhathi iwadi 28 ithathwa yizana. Bembona ngani lokhu-ke kuyaba ama-agenda okuthi abantu bengakhuluma ngawo, hathi ukuthi sibe sikhuluma into ezingazange zilotshelwe ku-national. So kathe simbonani u-chairman ube sekhulumile ukuthi i-next agenda ukuthi sibone njani ukuthi sithabise ama-supporters ethu ngendaba zika-WAF 28 nokudawa i-South le yaba isanokuphela ngenxa yokuthi bekulesi gwenxa ekade sikhona endleleni yethu.
Ye, izigwenxa lathi sizibonile lizazivala njani izigwenxa lezi, ikakhulu ezokuthi kuyatholakala abantu ababili kumba abane bencintisa isigaba sinye, liza kuyenza njani khona?
Into ekhona laphana ukuthi ilokhuzeni ngathi ama-supporters angithi na ekhangele thina angithi simele sinike AFP yona i-leadership angithi yona i-province imele ikhokhele ibe yiyo ephambili ukukhampena. Uzananzelela ukuthi laphana awuzange kube lama-campaigns, into eyiyo eyasolwa ngubani? U-president wethu ukuthi lokhu akuhanjisanga ngendlela. And esitesi sikhangela kulokhu zenini ku-Congress, abantu abayiba abasisapota abakuma-structures bayisola yena leyaninto, and bakhe beyisolile bakhe sebekulungisisa bakhetha i-province enjani entsha angithi. So mbona ngani owakhe esisi lakho elithiwa yi-confidence ukuthi sizakulungisa, angikholwa ukuthi sizabuyela kulolwane uhambo olohamba yibona labana abayibo abayekela ilokhu zenini i-CD ithathwa yi-ZANU-PF. So mbona ngani ngolwesine sesike sahlala phansi siyabe sesitela ama-supporters ethu ukuthi uhambo lwethu lunjani, kodwa asibuyeli khona ukhane eunjani ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yi-ZANU. Lokhu asingazake sikwenze, yikho ubona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhele obutsha atsho ubukhokhele obekethisa izinto obekethisa ukuze i-CD iqine ithathwa yi-ZANU-PF.
Hello ke, ngumnumzana Swithani Chirowotsa osandakhethwa ukuba ngusomlomo omutsha wesigaba sakoBulawayo kubandla le-MDC. Ubexoxa le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umbukiso wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje edolobheni lakoBulawayo, njalo kukhangelelwe ukuthi kube lemihlangano etshiyeneyo phakathi kweziphathamandla zikahulumende labo somabhizimusi beZimbabwe kwamanye amazwe. Isiphathamandla salinkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso esekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo enengi eyi-50%. AwakoBulawayo wona abikwa ethethe i-25%, avela kwamanye amadolobho 15%, owaphandle kwelizwe ingcosana nje i-5%. Inani lamankampani aphatheka kulumbukiso likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye i-491 nyakenye lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lo umnyaka. Umanisipala wedolobho le-Victoria Falls laye uyabukisa kulumbukiso, njalo umeya umnumzana Somvelo Dlamini utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunenge ngombukiso wabo.
Sifuna abantu bebuye bezobona i-Vic Falls as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwa-provide-ayo thina njenge-VFM and allocation lamanye ama-projects like ama wash programs, the provision of sewer, water, reticulation, liquid and solid waste management. Ikwesi zam ukuthi siku exhibit. Ekubukiseni lokhu kungasinceda ngokuthi sigcine sithola ama investors abangasincedisa to fund some of our projects. And also kunceda ku cooperation the outside world might come if funde something it let us funde something kibo. I think amazwe ale cooperation lat singafunda ulwazi lwabo lati sibaphe lokho esikugwanisa.
Abanye njalo basola bathi lonyaka umbukiso lowe trade fair awusanjenga ukuqala ukuthi kwakubuya amankampani amaningi avela kwamanye amazwe, lizafeza injongo
ya liyabona sometimes I service provision local governance iyachiyana kulama skills atshiyeneyo. So even locally we can learn something from other municipalities. For instance, kulabo Harare njengama city thina we are a municipality. We can learn something like from Bulawayo Harare. Because labo ngama champions in service provision.
I Victoria Falls indawo yezethekeli. Council yakho yona iphathe kanjani?
Yeah, thina njenge Victoria Falls I council yethu has to make sure ukuthi indawo yethu ihlanzekile. Ukwenzela ukuthi izethekeli ngazifika zithole kuyindawo ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi noma bebuyela kibo le besiyatshela abanye ukuthi Falls yindawo okufuza abantu beyivakashele. We siyezama clean up campaigns the past 3 days that is the clean up campaign. This is a tourist destination. Esifuna ukuthi offer ama services that are second to none. Asifanani lamanye ama local authorities ukuthi akufiki izethekeli ezivela phansi kwelizwe. Kithi kufika izethekeli ezivela even in Europe, America, all over the world. So kufuze bethole ama services. Clean water, garbage collection, sewer services, even imgwaqo sibili kufuze kube imgwaqo perfect, accessible.
Zona ziyabuya izethekeli kodwa ngobuningi baso kulezi nsuku njengoba sibona ukuthi umnotho welizwe unjani eZimbabwe.
Yeah, izethekeli ziyabuya kakhulu. Ziyabuya kakhulu eFors. Of late vele ama tourist arrivals kade bengena ngobuningi. I'm glad I think ama tourist despite economic situation yet, ama tourists they are coming in numbers. Despite even public publicity that's out there, tourists are coming in numbers to support Zimbabwe. Therefore, I think economy at Big Falls is going to be better, even in Israel. I'm urging ama visitors to come and visit our stand at Trade Fair. Yellow Valley with Victoria Falls Municipality stand. Then we have a Zobona. Ikutibe funde benibesiniki business.
Lo ke ngumnumzana Somvelo Dlamini umeya wemunicipality weVictoria Falls obexoxa leStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lithi ukonakala komnotho elizwe kulakho ukubamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaladeni batshengisele njengalokho osokwenzakala kwamanye amazwe afana le-Sudan le-Algeria. Iphephandaba le-The Herald lithi umhlangano we-Congress webandla le-MDC uza kwenza kusetshenziswa imali eyizigidi ezintathu $3 million kulabantu abazinkulungwane eziyisithupha i-6,000. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp. Yeke sizwe ke abalaleli bethu.
Ngivuka njani lonke ngiyalingelela basakazi beStudio 7 yomhlaba wonke nje ngiyalingelela. Kathesi lapha ngithi ke ngikhulume lami engunanze lela engakubonayo ngegugura hundi. Igugura hundi le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years. Ngakubona sibili ngoba umunye wayefanele abulawe. Ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane. Basifica sisemsebenzini laba nabantu basishaya basithatha basisenkambeni yesiwayo. Lapha bathona besishaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala. Lathi sifele sibulawe kodwa thina sitshaywa ngoba futhi njalokho basibamba mla ngedibha besitshaya ngentonga zabantu ababathathe ledibha lemichilo lezamboko. Satshaya ukuthi basikhulula ngabo 3-4 konapho sesikhule sahamba sangaphandle ngalezi zindlu zethu zingale ngaphandle sihleze ezindlini zethu bafika ntambama sebehamba ngeLand Rover bafika ngeLand Rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo beboleka kufolomani ufolomani uthi kathi hambisa amafotholo bona babuza bathi akomana baya batangathi nabo nemasikati bari kuphi ufolomani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibungula imini yonke badayizeka uye khona nxa sihamba kwabanye nti ithe sesihamba la mafotholo nxa sifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngale ku-left side emoteni ubhoda phambi kwemoteni buya kuloo driver lapho efike abe sesaluta apha lwana basembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndota kuwurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejipi esicela thina sisizwa lwana wamphendula athi aba bavumile kuwurayiwa bantu banosebenza undergovernment isikhathi sicotsha habani basicotshela khatshana esicotshele khatshana kwakuyisikhathi sesane sokulahla izithupha zikasmith leziyane zesitampu print sokusenziwe zamazenge lezi ezizepikisha
sanibonani makamthakazi upita ngwenya eplantree emalopa yebo esibhekane lakho kakhulu lo nyaka isiwomiso esinzima kakhulu ukudlula iminyaka ngazi angazi ngine iminyaka eminingi ngasakuboni lokhu ngazi hey sithwele nzima le nkomo asazi ukuthi ziyokuphila kanjani lathi siyakuthola ngaphi amanzi okunatha manje sisemaphandleni sebesicela sibe singabe mhlawumbe ngabe kuthiwa sile gamende enhle engasicabangelayo isiyenzele imigodi isibhorane mhlawumbe sithole amanzi sinathe nemfuyo yethu yinto esibhekane nayo kakhulu kulo nyaka futhi okunye uhlala kahle eZimbabwe siyayishota mpela ngoba kakhulu umbusho lo okhona kwamanje yebo ngowethu abantu amnyama kodwa kuyashota kakhulu siyabona mpela ukuthi hayi kusasikunzima ukuthola ukulunga mpela kombusho kweZimbabwe ukuthi ibe nenkululeko yomnotho kunzima kakhulu asazi ukuthi ngabe umnankagwa uyalibona lelo sho ulalo isho lokukhuphula umnotho wethu ube khona umbeni atshintshe le mali ekhona ngoba imali le asiyiboni ile mpumelelo eZimbabwe le amabhondi wona la akhe ngoba so mali esebenza kwamanye amazwe imali nje ifana lephepha kumbe iphepha ongalibopha ngegwayo ongalibhemisa igwayo uma ungumuntu obhemayo athina siwazi ukubhema igwayo kodwa siyabona bebhema ngisho ukuthi hhayi yinto engiyibona kakhulu sithala ngesiwomiso isikhona eZimbabwe engapha ePlumtree kuwomile akulambu zulu izulu alizanga lanakwa kwanhlobo lonyaka
sanibonani kustudio 7 igama lami ngingusibusiso ngihlala eJoburg eSouth Africa mina udaba engizacela ukuthi ngiphawule njengalo yilolu olwendaba yeGugulawond ngizwa kuthiwa kuzoba necommission ezobuya izohlala eLupane ithatha ulwazi lweGugulawond ukuthi kwenzakalani eLupane Center kodwa ngokubuka kwami mina ngibona ngathi nje kudlala ngabantu besintwini lokho ngokuthanda kwami ngithanda ukuthi ngabe abantu kwabayi kuleyo ndawo omnankagwa bengenza ngathi bakhohle ukuthi abantu bababulele emakhaya eLupane bayofunana eLupane Center abahambele emakhaya lapho kunabogogo abayibona abashonelwa zingane zabo omama ababulawela ingane za amadoda abo bonke nje abantu abafe abafayo abanye amangcwaba aziwa abanye bathathwa baphoselwe eMalakwe so kungani bethi baye eLupane indaba nje yabo yokudla imali kuphela abantu ma bengasuki emakhaya beLupane bayabuza iyuthi abantwana abancane abangazange babona udaba lweGugulawond eLupane bayakwenzani bayakudla imali obabuza enganini ngoba ingane zozilutho zizelwe manje abaye ezakhamizini lapho kuyikho abenza amanyala abo khona
siyabonga labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, ithi sokulabantu abedlula amakhulu amabili abafileyo kwalimala abedlula inkulungwane ekulwisaneni kwamaxuku amabili azithi yiwo amele abe ebusa eLibya. Umongameli Donald Trump wele Melika izolo uhlangane leziphathamandla zenkundla yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngemva kokwethesa linhlanganiso icala lokungamphathi kahle kunkundla le eTwitter.
Safata pele siza sinyama Diwa safa
Isiza
saba Kamula mola
Kani po kani zes
Lamhlanje kuhlelo esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazi weGugu Rawundi. Sixoxa lo nkosazana Sinikiwe Ncube weBhalagwe esigabeni seMathopeleland South, yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985 njalo kuze kube namhlanje abazi ukuthi wasiwa ngaphi. Unkosazana Ncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakalayo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lweGugu Rawundi.
Mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebusuku kwakusekuthi wawungaba abothelisegesi kodwa ngangisasemfitshane ngangakakhulu kahle. Abantu labana babebabili basuka basindisa baqoqoda endlini. Ubaba waphuma and then basebembuza ukuthi ingabe kula masotha yini enkambeni. Ubaba wasethi hhayi sebebalutshwane. Basebebuza ukuthi umgwaqo ungabi basebatshela ukuthi umgwaqo useduzane thina bafundi basebesicelile sitshengisa basesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi leshoti athi hhasi asiyeduzane khona seyaphenduka eduzane wayegqoke ngamafomashezenyayona zaphuma naye engathi umuntu ezaphenduka kwase kwaba yiso ukuhamba kwaso thina isicathulo sakhe saphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngamahlamuki, babekhuluma limi libani, babegqoke njani njalo babehamba ngenyawo?
Hayi, ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokanga ukuthi nje babengabe begqoke izigqoko nje siphezana sesayo, babegqoke izigqoko zabo. Kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamajambo. Babehamba ngemota, imota yakho nababeyimise emgwaqweni. Imina babekhuluma babekhulumisa isono.
Abadala balitshela ukuthi bakuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi.
Bahamba bayaripota emapholiseni. Namapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzayo. Akuzange kuphinde kube lokunye ukuthi kumbe bebazize bezibatshela ukuthi bathole something. Akuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi ngabe kungabe kukhona okwenziwayo kuyo leyo ndawo.
Lapho isicathulo saphelela khona kwakhanya kulamachibhichibhi khonapho kule zicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lweGugu Rawundi.
Hayi, angikaze ngihambe.
Kodwa lezo ukuthi abantu bazathathelwa ama-death certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi seGugu Rawundi.
Ngiyakhuluma ngayo uhulumende.
Kuyukuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyukuthi bengabuya lingahamba kuyakufakaza ukuthi kwenzakala. Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini iminye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha?
Ye, thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu silesifiso sokuthi abazali bethu bathole amathambo okwanginabe kutsha sibe leqiniso sihlale sikwazi ukuthi inzalo yethulele laphana njengesiko lethu.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Ye, kuqakathekile. Ukuxolisa komuntu kuqakathekile ngoba uyabumboni ukuthi lawe encane ngazizwa ile story nxa isithi story uyeza lawo umzeli umuntu nxa eqolisa imboni ukuthi ngxanye uyazisela phakathi kwayo ukuthi waphambanisile njalo ukuthi abantu bephele kuncane iye kumele siphele kuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali ubaba wayengu-teacher kazange athele ntenteni kazange athele lutho sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali asilakusasa lethu asilalutho singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga esingelalutho esisebenza zini kodwa ikathi sasilabazali okumele ukuthi ngakathi esilathi sikhathana ngempilo njengabanye abantwana
abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba
umama sewabhubha sasekhona umfowethu esilayo ngisize emdala kodwa kakho lapha kumalaba uhlala kumalaba nje
alo-ke ngunkosazana Sinikiwe Ncube owebhalagwe esigabeni seMatabeleland South ebesixoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwethu esiphatha khona indaba zegugurawundi. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele kakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe amanamas ayenzelwe eHarare kuviki edluleyo. Sixoxe laye uSandra ukuze sizwe ukuthi wahamba njani umcimbi lo lanxa engakhethwanga kodwa igama lakhe lalikuluhlu lwabazakhethwa amanominees. Indaba siyaxolisa sisenelisanga ukuthi silethuleleke indaba esiyenze ingxoxo yethu esiyenze loSandra Ndebele exoxa ke ngamasama awards lesigqoko sake esithiwa yiso esasisihle ukudlula zonke. Hayi, sizalipha ke kusasa ingxoxo yethu loSandra Ndebele ngoba kwakathesi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo ke lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le-MDC entsha ekhethiweyo izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze kungabi lancintisanayo wodwa engawebandla linye. Hayi, asazi ke siyitshiya konapho. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.